Lomkhankaso oqoqwa benhlanganiso yabasakhulayo e-Community Youth Development Trust, CYDT, ugujwe phansi kwendikimba ethi Say No to Corruption, njalo bujonge ukukhuthaza uZulu ukuthi athiyane lenkohlakalo ukuze kube lentuthuko elizweni. Iningi lezakhamizi likhale ngokuziphatha kwamapholisa kombuthano lo ogujelwe emavinkilini eJawunda. Omunye wabasakhulayo laba uProlific Nugu uthi inkohlakalo ekhona elizweni sidale ukuthi abanye abafana laye abasuke ezimulini eziswelayo behluleke ukungena emakolitini kumbe ukuthola umsebenzi.
Usuka efamilini eyilo class and bese kuthiwa lalwana ungumntana kumbe ka-MT kumbe osebenza ugavumente vele futhi umuntu wakhona yena vele umntwana uyavele imali yena vele uvele umamakho engayosiyenzela amatamatisi. Imali liyana ukuthi kusiyangena ekholeji bekuvele ungelayo ukuthi kunale ubanele ukuthi ungene ekholeji kumbe ungene emsebenzini. So uthole abantu akuyiwo the most abaphuwa besiba phuwa besiya phambili, the most abarich besiba rich besiya phambili.
Omunye njalo sakhulayo uSthembi Nkosi Gumbo uthi lobanje igwanda igcwele igolide labo abaphiwa indawo zokugebha ngabalezikhundla.
Kosikele thukukuzo ukuthi izathi uyacina uthola abanye abantu abayibo abalezikhundla esibathembileyo abaphezulu beyibo abakema amaclaim ona lawa nje begcine bawathatha bewafake emabizweni abo kumbe ezizukulwaneni zabo. So kuyabe sokumele kusebenzise i-corruption mathina ez ulutsha legwanda sithi no. Kumele sifighte against i-corruption ukuze sikwazi ukulungiselela ikusasa le.
Umsekeli womqondisi zenhlelo ze-CYDT umnumzana Nomeni Mdadisi ukuthaza abatsha ukuthi bengaphatheki kulenkohlakalo.
Senanzelela kakhulu emgwaqweni ikhona i-corruption. Onke ama-sectors ikhona i-corruption. Senjengabontanga asiyaleni ubugwelegwele singabupromothi singaboni ungathiwa yinto e-right ivele kuyinto embi.
Okhulumeme lamapholisa uThuzula kumelanga esabe ukubika amacala aphathelane lobugwelegwele.
Every time ngabona i-corruption feel free to report. Ningayisabi ukuthi bafika bekhuluma isikhiwa, siyalikhuthaza ukuthi sincedise in this fight against corruption.
Lobanje umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uzalisana lenkohlakalo njalo kuzabotshwa yiloba ngubalo lecala. Umnumzana Wellington Nari uthi kakholwa ukuthi uzimisele kulokhu. Ele Zimbabwe ngelinye lamazwe asezwekazi le-Afrika ahamba phambili kudubo lwenkohlakalo osekudala ukuthi lisalele emuva kakhulu kwezentuthuko. Ngimele iStudio 7 ngisemajawungeni eGwanda ngi-Albert Ncube.